uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ebikhangelwe ngabaningi ethule namhlanje edale ephalamende umnumzana Mthuli Ncube. Uncube wathi ukuba ugatsha lwezemfundo luqakathekile kakhulu ekuvuseleni isimo somnotho elizweni, yikho becabange ukulupha amabhiliyoni edlula atobamnyombili amadola i-$8.4 billion.
Kwezemfundo sizabona ukuthi wonke umntwana uyafunda ngoba uhulumende ufuna wonke umuntu afunde. Sizakupha imali efika 8.5 billion kugatsha lwezemfundo yaphansi, iphe 2.2 billion kugatsha kwezemfundo yaphezulu.
Ngesikhathi udokotela Labongi likhalala umsebenzi bekhonona ngokusilela kwemitshina yokusebenzisa leholo eliphansi, Uncube wabele ugatsha lwezempilakahle amabhiliyoni ayisithupha lengxenye yamadola 6.5 billion okumangalise abaningi. Uqhubeke esithi umthelo wokulibila ekhulwini 2% tax uzaqhubeka ngoba uqakathekile ekuvuseleni umnotho welizwe lokubuthanisa imali ethiwa abantu abadala yempenjeni. Ingcwethi echubulane zombusazwe umnumzana Lungisi Dube uncube kakhulu libhajethi esithi ingalandela ilako ukuletha intuthuko elizweni.
Le imali ephiwe ugatsha lwezempilakahle i-health le-education ugatsha lwezemfundo kuyathokozisa kakhulu ngoba siyananzelela ukubana i-health le-education yizinto eziyisiqokoqela kakhulu kulokho okubizwa ngokuthiwa i-human capital development okuyizo iziqokoqela ngoba siyananzelela ukubana wonke amazwe athuthukileyo athuthukiswe ngenxa yempilakahle yabantu babo le-skills kumbe ukwenelisa kokusebenza kwabantu babo. So lokhu kuqakathekile kakhulu ukubana ingatsha zenezo zombili zithole imali eyedlula imali ephiwa ugatsha lwezebutho ngoba siyananzelela ukubana iZimbabwe ayisilo lizwe elisempini.
Lokhu kusekele ngosokhulayo umnumzana Dakawena Kobetsayi othi kuyajabulisa ukuthi ilizwe lisekela imfundo ngoba elakusasa lelizwe lisebantwaneni nabafundayo.
Sakuqhayizela izandla ukuthi kulonyaka bacabange ukuthi benike i-education imali eningi ukudlula kade kade bekwenza khona eminyakeni edlulileyo, kodwa sikhayela ukuthi imali lezi zizasetshenziswa njengoba kumele zisetshenziswe. Beke bekhiphe lawo at least ama-Sunday schools alawo agcwele endaweni zawomathebeli ne-South.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Mnashe Mtutha uthe uthokoziseke ukuthiwa imali wabatsha abanamabhizinisi asaqalayo.
Ibhajethi leyi ibhajethi enhle kakhulu ngendlela engibona ngayo. Inhle ngoba sibonile ukuthi uMinister Gatesi for the first time unike imali enkulu eyinika kwezomfundo, silinganisa le imali ayinike kwezabebutho lendawo ezinjalo kutshengisa ukuthi Gatesi inhloso ekahulumende ukuthini kulungiswe imisebenzi, inhloso kahulumende ukuthini kuphakanyiswe ilizwe kukhuliswe umkhononi weZimbabwe. Sibonile njalo ukuthi i-budget leyi ilesihawu nabantwana abasakhulayo, ufake imali engange $500 million le eyimali eyabantwana abancane abasakhulayo abangaba lesifiso sokuqalisa amabhizinisi.
Uncube uveze ukuba ukulungiswa kwesilindo sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport eHarare lemitshina yokugaya ugetsi lokusebenzisa kwamalahle awewange ngenye imisebenzi ezenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ephumelela okwamagama. Ezinye iyingcwethi ezichubelana zomnotho zithi zamukele ngemibono etshiyeneyo ibhajethi ka-2020 zisithi ikhanya ibukeka ephepheni, kodwa ke izoyicela ivuthiwe ukukhangelwa ukuthi izolandelwa na nguhulumende. Ugatsha lwezindaba zasekhaya oluye uhlangano lwamapholisa lwabele amabhiliyoni pose amathathu i-2.8 billion elizomvikela lwezobutho amabhiliyoni athoba 42 lengxenye. Ngimele isithuthi sezinisa eHarare, nguGibson Pepe.